Chico Lamsa, we'd enjoy our affirmative blessing, Gulama, Tavlin set aside. Avandavamyama, Avulan to always Wayo, Umila consideration would be humiliated visibility.
So, ukuqakatheka kwakhe kukaMartin Luther King singathi kugoqela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu.
UMartin Luther King was really instrumental in making white civil rights leaders be for the cause. Endelabo utaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona lokunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi uMartin Luther King kwenziwa utaba iholiday nini kwenza kumbuli nokuthi ukusuka kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresident owayifakayo ngiyabona ngurekini ngama-80s angisakhumbula ukuba ukalungu wabaningi khonapho, kodwa nalami ngifika lapho ngathola kulilanga elikhulu kuzinawela ngami.
So kulesikhathi linanza leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika kuMartin Luther King umuyi?
Kuyazi kuningi sisi uma ukubuzwa kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhonokho ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American kusekiyana ukuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje sinabantu esilokhe saba le-ground kuze kube lanamuhla kulokho kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho, abantu abalokhele bekhuluma izinto zolida, angazi ukuthi bona bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe bevuma, bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa. Abangithi labo kumbe bekhona isifundiso khonapho
ebantwini abansundu balapha, ubona belenhlonipho na, bayazisisa na ukubana kutshoni khonokho okwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone, esingakufunda kulaba bantu. Bakubona ungaze uyenze ema-activity lakuma-organization lezikolo, uzabona ukuba into enganami. Even nemakhiweni, ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lema-university, uMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yina vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha ibe labo boMartin Luther King.